kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlaka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le MDC mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ananzela ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhuluma kunabantu bambindile ukuthi bazithathe bazithise futhi their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganqele.
So it's the Ubushano
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC mnumzana Nelson Chamisa ubeselubane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba seLupane East edale lephalamende ngeviki ezayo. Kesizwe amazwi kamnumzana Chamisa.
Dukula! Izenzo! Salibonani mthwakazi omuhle! Linjani lonke! Hayi ukucakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke bavela endaweni ezine uvela empumpu abanye bavela esisulu umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapi. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasupporta ibandla le kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ngiyalibonga.
Lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eluphane ngempela sonto. Lokhu sikudaba lwebandla le-MDC. Leli mandla lithi lilithemba lokuthi lizanqoba eluphane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla le-ZANU-PF. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo kuzakhamuzi zaseLupane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethuba elihle lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesontekiseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono nendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakeleyo amaviki adlulileyo kusithi khansi. I-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. lakho uhambe kakuhle.
Kahle kahle kuyini aphume lakho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission?
Obviously commission ayidingakali kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi. UTown Clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And makulamaya issues are involved, a normal city council should address them. So tonight, MDC, sikhangelele phambili ukuthi indaba le iza resolve kulandelela iprocedures ezikhona. So obviously as MDC we are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo lecouncil?
Ngiba ngitshilo ngaphambilini thina kudala sasolva last week indaba leyi sekule 2 weeks actually. But okunye upresident ade warithi ngakho ikhona ukuthini beyond i-council, what are the other residents abakobulawayo saying? Ama stakeholders abakobulawayo, and we wanted to understand ukuthi how does the MDC go forward out of that in terms of public relations, you know, nomphakathi wakobulawa. So that was the most important issue. Wenza ukuthi kube nezifundo ezinhle for a party going forward.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. UChamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Molokele ephendula lolu daba.
Ya, kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywa ngumongameli kulabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhuluma eralini elupane izolo, obengakhulumi kuyinto e-serious, bekuyinto yokukhuluma nje ukuthi ni ubaba uMnangagwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto e-serious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kulabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazithise to fit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhla angayenza kathesi yikuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona bayabe bezithulele into zabantu kungela besifazana, amanye ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabhathi uPresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kenzeni. It's like he's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukukhonsulta layo upresident, but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadelela abantu besifazane.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo uyinhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esilokhu angani awas party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe khuluma nje engani kuloku ukwenza isikathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho, kodwa ngeqiniso ngenxa sesikunanzelela sekuyasekungani nje siye singasilokululaza owabomama. Kuyabe kungana kusithathu ngoba sayosikhangelela ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabi ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena liyalidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane, kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu?
Bese ngazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye, kodwa esayo sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngomama. Sifisa kakhulu ukuthi khona omama behlonitshwe, sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phongo ukuthi wakhona uzaphiwa for ukuchazwa obaba. Asela singawukhangeleli ukuthi kube njalo esingabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo, uChamisa kugcina kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sanazethi khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama isikhathi esiningi anazo. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu. So ngayingathi njengamafitshane ukuthi akula action enzakalayo, it's more of one kid babe lokho bekhuluma nje ukuthi hhayi kumele sinanzelele amalungelo kwamama, kodwa esenzakalo izenzakalo partner izinaphartner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo-ke ngunkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathimtambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni ye-White City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla le-ZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje-ke ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7 ngu-Isaac Jijimpofu okhulumayo, indoda yakomatake ePlumtree. Siyabonga kakhulu thina nje okusenhliziyweni yethu, sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture, abantu balime, avule i-tourism, ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Ke belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhliziyweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa, alungise lezo zinto, ilizwe lingaba right. Avule ama-mines, ama-company amakhulu, ama-mine abuye athatshe abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina nje ngicela i-radio action iya ngingathi inomsindo nje ithi bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye-bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yase-Mpoins. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba beza uvota kathesi mhla ka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye obumangalisayo, imali kayikho imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura, okunye okumangalisayo kazithengeki, ifiweli ikhuphuka ngamalanga ngamalanga. Sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile, likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo, hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe uzibani ngoba sifuna ukumjabulisa, kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke. Mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha. Kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha, mina bengingakhetha ukuthi alubana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo, elingahlukuluzi muntu, elingakhethi muntu, elingakhethi hlangothi, elibamba abantu ngendlela efana nayo. Siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu. Yona liyana indima ayitshiyela abakhokheli bezapho abakhona kathi simbona yiyo elokhu ibanjiwe, sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe. Ngiyabonga.
Kunjani zihlobo, siyabonga ithuba elisipha lona basakazi abahle. Sibona ubunzima esibhekane labo, okusilela kwamafutha nokukhwela kwawo lokukhwela kwezinto. Sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni. Asikwazi lokuthi izinto inyanga siyapheli siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangaki. Themba kuza kangcono, kodwa hhayi ngesituation esikiyo kwaziwa yiNkosi.
Salibonani balaleli labasakazi, mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle. Umnotho welizwe lethu uqhubeka ukugudeka, uhlukumeza thina abatsha, ukuswelakala kwemisebenzi. Kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alo mhlabathi oyidezithi, akuswelakali manzi, akuswelakali magetsi. Lapha eZimbabwe akula sizathu sokuthi kuswelakale amanzi lamagetsi ngoba ilizwe linothile. Mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha. Njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe. Sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubu. Ngiyabonga.
Lawo-ke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump welemelika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate. Umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats. Abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula ephoselana aqatha labesifazane abane. Kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yiko lapho embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Yiko lapho embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili, ukukhulumela eceleni, ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngitsho
kade kukhuluma yena ubengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sako ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lama Democrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula
hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa ngakhuluma into ayiphinde uyabe sitho khonoko kungane ngakukhulumi kweminye imhlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili khalezo sengathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni
kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze ubona ngani khona okwakukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu
hayi lapho uvele ngale yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba kananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote ukuthi bangasukuma sibili ngobuningi babo bayaguqula isimo se-election ngakunanzeleli khonokho kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwabe khona okwayikho khona kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezamukeka ku-election kodwa-ke wafika ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegqobe wedlulisa
kodwa abamsekelayo bathi hatshi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamningi
hayi lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamningi kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa usuklamasa ngakho okungenzakalayo ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya labo bangayi ukuthi bayefaka uqawa ngakho nokho ukuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele
lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esixoxa khona ngendaba ngendaba yendlala indlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni siyazikela sedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esixoxa khona lomnumzana Stanley Torima
indlala inkulu umnumzana kande lapha abadala sihlala sibele inyanga eyikhwana eyikhana about 4 months bengawutholi umumvu lowo wabadala wethosha wofe kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole kusosha wofe labo ama-prizes emfuvu ezitoro sesedura ama-$10 kg TV za $30 so ukuthi uthenge i-50 kg ingawule muli sekunzima sibi ayindlalo ikhona ibathwalise nzima abantu especially umsulo wangithi lapha ejethe ukusiye zeyefika kuwonke ngale jambeza lesikhathi ukuzakangakutholi imali yangkhona ayibonakali ukuthi babe bekwanise ukuthi bezidengeemashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitho ngitho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izulalinanga le ndlela eyathi kujonge emasimini kade kungelalutho sibili azange lapho ukuthola lokhu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya iyana kade kuphelele ekuwoseni lokukheza nje ngumumbu leyana bathi hhayi kade kungelalutho sibili lonke
manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha
izifuyo endaweni zethu lapha Coach Joe Magoli Dingani ziyangena phakathi lapha egame lapha iko lapha ezidla khona ezinye ziyakuya izifuyo zisidla laphana edt utshani bukhona sokuthiyene le ndawo lapho bayevela khona eriveva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so atleast siyakwanisa ukuthi zitshole ubutshani okuthi isikhathi zingafisa kobonovemba zipungisa then kuthi amanzi bayazipombela ezibhulani lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibhulani sezibomile kakho kwaphe
manje ubona ungani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ungasikhuluma labo ko-g m b kukhanya basalungisisa basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le relief masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okhunye kubona ukuthi ukuza nxa kungatholakhala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime tshela ukuthi hayi lungisa ilist yako kuyela e-g n b g n b bayesithi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafakhi imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kuodisemba novemba hayi vele asibone ukuthi singizafika kuse because even okwakatesi hayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba ingakakutsheli yabona yaeukuthihayi vele iyakhuluma okuningi mayelana nendawo zendlala zona lezi eyitholakungeneli so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi even yezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuze lendawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe edistance ephenduke ebuye ezehlala engazanga uyaphilisela ukuthi esinye ngasahambe esikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angikhona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hayi angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible le ndawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi you find ukuthi isikolo siyabe silo teacher oyi-one ofundisa imat ne-tend teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi ama-teacher ayashota public service commission layo iyayo isithi iyanikwa a-certain number of teachers to deploy so ama-teacher of course labana kade bekhona abadala nxange buya kubuzo wabo ukuthi bafinyelezeni ukubuya lezizamze ukuthi akula mali babuyile but bayasebenza okulambileyo lokuyana kokuthi abala mandla emsenzini wawo nxa abawuthabeli sebelizipassionle imean ithang lokuswelakala kwemari konoko bayakhonona sibili bakhona nje but bayakhonona ukuthi imali ilutshwane
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxelayo kuhlelo lwethu olutsha lapho esizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni we-plum tree esigabeni seMatabeleland South.
Girls do not exist. Super thick, black beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keisha Cole, heaven sent. Always real, never fake. Wifey material. She's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous. She's the one they wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's
jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Mrs. K ingoma ethi icherry yami yaminhle kule yakho. Hayi asazi ke Mrs. K sizafaka lapha yakho lami mfake yami lapha sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.